Thina njengabandla le-EFF sithi siyakubona sibili okwenzakalayo across the country, but as we have said ukuthi obviously this is an MDC issue but impacted to every Zimbabwean. So esikutsho ukuthi MDC must actually make up their minds ukuthi ikakhulu MDC alliance ukuthi bazakontesta yini ama-by-elections. Thina I'm leading into the central command team to decide ukuthi are we going to participate or not, because people are being recalled and it is a fact, and kufuze ukuthi siqalise nje ukulungiselela to prepare for those by-elections.
Yeah, umoyo nantu daba lina litheni ngendaba naleyi njengoba ibandla leni kuyilo eliyenze ukuthi kube lama by-elections law.
Yeah, thina I think njengebandla le MDCT si ready for ama by-election. Into abantu kumele bayizwisise ukuthi thina udaba lolu size sifike lapho esifike khona indaba yokungalandeli i-constitution yethu, and therefore right now the reason why abantu laba bonke berecalliwe silandela i-constitution yethu ngoba iyacaca ukuthi yini okumele kwenzakala umuntu ovotelwe ngetikiti le-MDC ma ukuthi yena usebhilonga kwenye iparty. So angazi ukuthi abantu abakomplaina ngakho yini abakhala ngokuthi why si-recall abantu, ngoba yinto eku-constitution yethu. Thina silandela i-constitution yethu, sikulolu daba esikulo lokulwisana le-MDC ngayo indaba naleyo yokuthi i-constitution ayizangilandelwe. So siyayiwelcoma thina indaba yama-by-elections, sizimisele siredi, abantu sidaba baredi.
Njengebandla likubone njani ukuthi ama-councilor lamalunga ayigcwele ephalamende eqotho ngesikhathi abantu abathi khona imali le ezasetshenziswa i-18 million imali eningi kakhulu engayisetshenziswe ukuphathisa uZulu?
Imali leyi vele iyatshontshwa as we speak. Abantu laba kade bekuma-councillors vele kuma-council chambers kade bengamasela betshontsha besenza ubudlwangudlwangu ngobhinya. So akunani ukuthi ba-recalliwe because they have not been delivering for abantu. And njengoba ubaba uMoyo echila ukuthi hayi i-MDC yona i-decide uku-recall abantu laba ngoba bona bezidisassociate from ibandla le-MDCT. So thina sikubona kungelani to do with us, but we believe ukuthi nxa kuyukuthi i-constitution itsho njalo, thina we are ready to participate and we are ready to work with amanye ama-progressive forces such as bona o-MDCT. Ngoba enye into kumele siyikhangele lapha kule issue ye-tribalism. Madoda singakhulumisi sichayindla inja sifihle umpini. Kule sense of entitlement, kule sense of tribalism, kulabanye abantu abacabanga ukuthi they are more Zimbabweans than the other. So therefore kufuze ukuthi nxa kulandelwe imithetho ilandelwe regardless ukuthi ungubani. Ah, sikubonile after ukufa kababuthwangirayo. So at the end of the day, mina I believe ukuthi there is nothing really really wrong about what Dr. Cooper is doing. Umandated nguye president wephathi yona liya MDCT.
Lina ke moyo lithini ngodaba lokubana imali esetshenziswayo le 18 million ikuchaphaza imali ngesikhathi ilizwe lidinga imali? Lina lithini?
Ya, okumangalisa kakhulu ukuthi abakhala ngokuthi imali ichaphazwayo yiba be-MDC Alliance. Ekubeni ekuqaleni sabatshela from way right ekuqaleni singakayenzi ama-recall ukuthi lana madoda udaba solukhona yilolo lokuthi i-Supreme Court isicazulile udaba lwethu olwe-succession ukuthi kahle kahle i-constitution yethu njenge-MDC, since lina bantu be-MDC Alliance lahluleka ukuthi lifunde i-constitution elithi libhilonga kiyo. Nanko-ke i-Supreme Court silifundele yalitshela ukuthi i-constitution yenu ithi umongameli webandla lenu angafa, u-vice president nguye o-take over in an acting capacity until such time lize liwe le-extraordinary congress. So and then after that success batshela ukuthi okay, selizwile-ke ukuthi i-constitution ithini lokuthi i-Supreme Court isitheni la kule section ku-constitution ethi ungadissociate le party ekubeni ku-council noma ku-parliament ungene ngebizo le-party sizokurecall. Njalo-ke sithi thina we're not vindictive, sabatshela kahle sathi asikho vindictive, si-magnanimous even ku-victory le esiyitholileyo from i-Supreme Court. Sizolinika i-chance ukuthi liqonde lilandele i-constitution. sabanika sibili isikhathi eside bananzelela i-constitution nokuza le i-supreme court ruling yenza ngamatshi ama-recall amaningi khona siwenza manje sokudlule inyanga ezingaki from March, April, May, June, July, August sesikuSeptember almost 6 months umuntu esehluleke ukuthi adecide ukuthi kahle kahle umi kuphi.